lonyaka ikhanya iphikile sibili ZITF amastands wonke ungani asethethwe amaningi akhona sibona ama investors amaningi abuyile from outside athatha ama stands so sibona kule improvement
ubona zani kuzahamba njani lonyaka nxa sisikhangela ke ezama business khona ngaleke e trade fair
lonyaka sibona sibili hayi abantu bezaba loku benefit ukuthi zikakhulu osoma business ikakhulu kobulawayo lapha njengabo kusiyenza i manufacturing ikakhulu so osoma business bangapha eZimbabwe labo osoma business laba babuyileyo nxa bengahlangana ndawonye the exchange ama ideas ayisibona sibili kungaba lokuyi improvement mbijana
singathi wena oyabo ukukhangelele khona ngale kuyini njengosoma business
ukuthi nje bona laba bavela phandle bethi bebuya nje bebe lento lathi abangasi offer yona bebe lama business abangasi offer yona ama investments abangasipha wona njengosoma business ukuthi loba singene kuma partnerships singene kuma joint venture sincedisane ukuthi sivuse i-economy yeZimbabwe
kodwa nxa sukhangeleke i-trade fair yona ngokwako isimo sayo ingabe ilokhe i-trade fair nalena esiyaziwo kumbe siyaphela amandla nje
hayi amandla asephenduka kule i-trade fair ngoba ngeminyaka ngeminyaka kakuhamba nje kungani kukhanya kule improvement kulo mnyaka sibili sibona hayi izaba ngconywana kudlula yonke le iminyaka edlulileyo isisiba yiyo leyanendala engani yiyo esasiyazi kudala
akusitsheleke ukuthi yakudala yayivela injani yayijike kanganani
lesibili wawubona kule activity kube nabo osomabhizinisi abaningi abavilela phandle kwelizwe bezodinga labo ukuthi bengenzani kulelizwe lakithi yikho lakho konke khona okusenzakala sokusiba khona njalo osomabhizinisi ngapha kwele Zimbabwe labo babethatha sibili ama stands kube luthuli lakho sokuyenzakele lo nyaka.